Okukhona yikuthi abantu bazilandela izixwayiso zikahulumende, bagqoke amamaski. Unxa uhamba lapha eplant uhlangana lomuntu wonke egqoke imaski, njalo abantu bayasanitizer lokusanitizer. Le mashopu nxa ufika uthola sibilukule izigubhu zamanzi ezilomuthi phakathi, isepa yokuthi behlambe izandla zabo. Njalo okunye okukhona lapha, ukuhlatshwa, abantu bayahlatshwa sibili ngobunengi. Sibili kukhanya injection, abantu bayemukela ngazo zonke izandla sibili. So akulanto engani iyasoleka.
Labo ababe bethe babanjwa lomkhuhlane, ungathi bayanakekelwa kuhle yini?
Uhulumende ukhanya uyabanakekela, ngoba sikhuluma kunje kule wadi ekhona eyokuthi nxa uthe wabanjwa lomkhuhlane uhanjiswa khona ngabe sibili usiyatreatwa uphume susilile. Ngaleyo ndlela yikho okwenza lathi sibone ukuthi hayi, uhulumende uyabanakekela labo bantu.
Idolobho ngedolobho lilenkinga zalo. Khona ngapho ePlumtree kuyini okuhluphayo elingathanda kulungisiswa?
Ya, lapha ePlumtree esingafisa ukuthi kulungisiswe baba, njengoba usitsho. Kulodaba lamasuwa phonzi awe Plumtree Town, lapho okuhamba khona ingcekeza. Sesike sakhuluma le local authority iPlumtree Town ngalo uhlupho lwakhona. Amasuwaphonzi lawa abantwana basuka besiyabhukutsha khona ngale ngenxa yokuswelakala kwama-swimming pool. Becine begalula ngobuningi khona ngale. So sihlezi silama-cases amaningi okugalulwa kwabantwana. Ngakho-ke besesikhulume le-local authority ukuthi kungcono amasuwaphonzi lawa efenselwe njengemadorobheni wonke. Ungaya emadorobheni wonke awelizwe uzathola ukuthi amasuwaphonzi avalelwe. Awethu ngapha ePlumtree Town ngafenselwanga, lenkomo sikhuluma kunje zinatha khona pani doti, kubuye futhi kubulawe inyama lana ingene emabhutsha, sithenga amathumbu engasahlambulukanga. So sifisa ukuthi udaba lolu lulungisiswe yi-local authority, kufakwe ifence.